Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Nansi isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Spanda.
Savumelana engakutsho kusingi track leyo ukuthi sasithini sikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki. Sasizama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imiqhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke seziba imiqhumuzo ngakho ke etsholotsho imizi khona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mdawini?
Siliqembu baba unkomo silama album angu-4. Eyokuqala i-album yaphuma ngo-2014, esibili ngo-2015, eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje, eka-2015 isithi iSodoma leGomora, eka-2016 yesithathu isithi iDeluka. Sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu. 2020 lapho esabuya khona la masingi esakhipha khona sifeature inkunzi kaSlanke loTiza ngesikhathi kuqala i-corona laphana sathi hayi ke nisetesta amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayi project yenkunzi kaSlanke lupani original. Sabuya ke ngabo October sesikhipha le singi ethi savumelana.
Kwabangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403. Yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds, yilaba angasithola khona. Ngiyabonga baba unkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Spanda leqembu lakhe leTsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorobela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds abahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo. Abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lePhalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Wanele mtwakazi olivalelisayo umuntu ngamilinkomo.